Ngabe sada kubagcizelela lokhu esakhuluma thina before ngama-elections, sikhuluma ngokuthi kwakunezinto eziningi ingxaki zingakalungiswa ekufana nalento zabo-voters roll. Kwakufanele kulungiswe ngolokuyana kulento ezifana lama-reforms ayivunyelwe kwi-GPA. So under those circumstances kwakungasoze kube lula ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ye, bavumile ukuthi kwakunezinto ezazingalunganga.
Manje ngokubona kwenu kungathiwani njengoba yona iSADC isithi kukhona okusolekayo kancane?
Ngembali lokhu sekuyikufaka nje kuma-history records, ngoba ngembali ye-Africa ngembali ye-SADC countries asikaze sibone thina ukuthi wamungameli esefakiwe kumbe lo winile esefakiwe esikhundleni ukuthi hhayi phume esikhundleni sibuyele kuma-election asikaze sibone. Kwezindawo kufa abantu inani like ama-elections ka-2000 kwabulawa abantu abaningi, kodwa sibonanga ukuthi wanobuyela nini kukhethi. Kuyafana njengakhonokho nje, angiboni ukuthi i-SADC ile ilamandla wokuthi bebone ukuthi ukhetho lungaphindwa njalo, ngoba vele iningi labo i-SADC njengoba lani likwazi ukuthi laba abaningi bakhona kugcwele abangena ezikhundleni ngendlela efana kababa umgani yonale.
Manje aliboni na ukubana ngakwabuya abanye abamanye amazwe abangaso SADC ukuza kukhangela ukhetho lona?
Ye, kwakufanele kube njalo, ngoba ukhetho phela somthado ukuthi kuyanyuswana ukuthi ufuna lozibana lo ayebuye lo aningabuye. Ukhetho nxa kuyikuthi uyakwazi ukuthi uzakwenza into esegcekeni engela kuqhilikizela engela kusulo phakathi emgceke, amboni ukuthi ungakhetha ukuthi kakubuye lo ezombukisa. Ekhetheni kuyabuya noma mbani, siyake sibone kwamanye amazwe noma mbani ufuna ukuthi ezebone ukuthi kwenziwa njani. But aliyakwazi ukuthi lani amadoda la bahle bayala ukuthi hhayi ozibana asibafuni, sifuna ozibana labo bani. So ukuthi yiko phela yiko sokudala khona kwinkulumo zokuthi kunabanye bathi hhayi akuhambanga kuhle, abanye bathi akuhamba kuhle, abanye bakhona abangenanga lokungena. Kukanya yinto ye-Afrika nje, useselo mmango wokuthi sikulungisise into ezinikezinjengalezi.